sokuyisika desendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kumbimbitho 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayiselahlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi, Air Passenger Association of Zimbabwe, ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePhasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika uMnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine leIsrayeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela ese-Pick n Pay lese-OK sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela, ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayiselahlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchako kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association uMnumzana Danford Mutashu utshele lumsakazo ukuthi bathethele linyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha, idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu, okuyisilinganiso esisetshenziswa laba amabhizimusi lanxa nje uhulumende sithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube, yena othi ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokho kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inyangaphandle kuphela, kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti-ke njalo bangaze bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho-ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasozibasize ngandlela thizeni ikakhulu njengoba phela isibone zomnotho zime ngayona lindlela.
Si ngathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonya.
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka isiba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi le mali yangaphandle izisebenze eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo. Ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha base bezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo. Kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle. Impilo yabo izabanzima. Kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukuthenga basezikwanelisa ukuthenga. Kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone susa usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokhu njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank. Okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokukulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki. Imali yangaphandle singa amafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo hayi emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle baza ngena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Ubuyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho.
Umnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo. Lanxa sehlulekile ukuxhumana lesiphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola leMelika kuphela kulicala. Abenhlanganiso emela izihambi ePassenger Association of Zimbabwe sebekhuthaze abachayeli bezimota ezithwala uZulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Vathi abachayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo, bengagijimi kakhulu futhi bengachayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthazwa njalo izihambi ukuthi zimangalele abachayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abachayela bedakiwe kumbe bediniwe kakhulu sebewozela. Usikomitsho wamapholisa upolice commissioner general Gordon Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli kefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo.
Lumbukiso onendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe wobona usebenza.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalichumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babelombukiso emifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla seMelika esibona ngokukhulumisana loZulu esigodlweni seMelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikuzinga eliphezulu.
Sinanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye lokuziveza kulokho esihlangana nakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lani ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela ubuciko lobu okumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy ukuthi sibone ukuthi abenza limisebenzi siyabaxhumanisa nabanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonge uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa nakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uzuphele mhlaka 20 April. Kwakuleyinye exhibition eyayenzakala eHarare for 1 month layo qalisela ku-February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uShemin Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungabi ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathanda i-art and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali obemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uShemin Baloyi, uKuda Baskwa, uKembo Chafika, uBayham Goreema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo yemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweziphathelane leMelika, usomlomo wedalela eParliamente eLower House umnumzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine kanye leIsrayeli ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ekubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abathi bona baseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. And ngangisitsho abantu bemazweni lapho abazithi i-first world laba kakhulu yamerika bayadinwa masinyane impi le yayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yerussia le-ukraine so isupport yabaizikhali zababezithembisa i-ukraine lezimali sokusiya sokudonda abanye selisi angaphiwa abantu be-ukraine bengaphiwa but udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshaya isilwane ngempama batshaya uputin ngempama bathi thina sizakulwa sincedise kuze kube nini lanini but kathe sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze as long as iphuze imali lami kuyafika ikho kufunwa nguputin kuni uyabelokhu etshaya i-ukraine so leyona yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody aba-displaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibo kwabo yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi i-ukraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala nalapho ababe sebesundile khona i-russia i-russia sibuyela futhi yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho
okungaqeda impi le kuyini inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe
mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda i-Ukraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni ngoba uPutin angazaka aqathicelwe yi-America kumbe afoswe yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe anqambile amanye amazwe ayasupporta iRussia aphinde asupporte le-Ukraine kulamanye amazwe abanjengabo-Belarus labo bani bani abasewa-part of Europe abasupporta iRussia abanye basupporta i-Ukraine nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo-Poland and others abaphakathi kwe-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace abanye ngale besiyakhuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungaba ngcono
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Washington State khonapha eMelika. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Idabuka emazweni athiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu kutsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni we-Summit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba i-Cold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken Inkululeko isigugudekile ukhetho lwaba yize inkohlakalo isichabalalise ithemba phansi komanyano wethu sisukume samelana laloludubo kuminyaka emithathu edluleyo ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe Elemelika livikela intatheli zindaba. Elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media. Siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken elemilika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kaNtando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba uhulumende bakaNtando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kaNtando kaZulu. INtando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kaNtando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njamba sakazibetha. Hhayi, nasiphile e-Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo babeke befike esikolweni esegwane nonesansishan yabo. Hayi khona, hayi amatitsha aba isigaba abantu esigabeni baqhatha amatitsha bayaqhathela bona because akusela amatitsha lapho esikolo. So kuthe uma zoqhatha amatitsha lapha, amatitsha mazikumele ehlale ebhadale e-repitic ningama-R20 amanzendi ama-300 ngapha siyaholisa. So besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleyo ndawo eke bebone nje ukuthi ngisanda wabani because lamati yakhatshe ngabantu ezigabeni ngiyaholisa yithini abantu sezikhiphe izimali every week every month izimali zakhona yi-chargement ziya isisicelo sami sitidesekile because akunamatisha abantu besebeziqhatshela amatisha lapha zokuzizimela imali zakhona ziboneka every abantwana baqhosha nje every day ayi zokuzizimela
ye kustudio 7 sizwe sikamthokazi emhlabeni ngoba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi akulamuntu othengiswe nje Sengezo Chabangu. Sengezo Chabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga, wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine engasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7 usakaza bahle, ngawusilibonga ngembiko yenu lesithelela yona. Yazi iZimbabwe ukuze ilunge vele idola labo leli labo iRTD wathi wathi leli akumele kuphutshe lokuphume. Inkinga nje ukuthi nje izanu PF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola liyalisebenza. Imali kahlekahle eZimbabwe ikhona eBritain ivaluelwe, imali icurrent ivalelwe. Ukuthi nje imali le economy ethi iphume eZimbabwe ukuthi nje ile khanda lomuntu abamzonda umuntu abambulalayo abantu bezanu PF. Imali omele isebenze eZimbabwe bavume phethu behlulekile behambe beyincenga iBritain ilungise imali, imali iZimbabwe ibe nemali yayo kuphela, kukho kuni ngoba ngaphandle kwalokho awu bayalokhu besenza khona lokhu betshontsha wona ngokuthi mina bayatshoza ngedola labo leli shileyo lelo. Ake basixole thina sina sinokuba le mali ethi eZimbabwe imali ezwayo.
Ye kustudio ninjani labalaleli lonke. Ye mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seBhoyi kwelegodla. Ye ngibingelele kubalaleli lapha ngibingelela uSifiso Ngobile Dona Brighton Mathema KT bamazi KP umfana hayi uhluphile sile emakhaya la labalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani hayi ilanga liyachisa yithi ngapha liyachisa ye ibingelela nje bonke nje kubofomfo kwaphalethi ongabe laleli nje ye mina engikhulumayo ke ngingumistr chain bangazi ngibiza ngumistr chain abaningi kakhulu ngibiza ngumistr chain but xa ungani awusalizwisisi kahle igama umqaphelisi ye usidlamdema umadumo umfulo omkhulu ubhambaza ugoba khulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nga ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge WhatsApp. Faka isicelo kunombolo ezifanayo ngisiphinde njalo +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo sinanza ikhefu lephasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Umbhalo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibonkosi Sibanda othuma ukuthi Bongi uthi ulivisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Bonge iEasters, asasanti wish you for a very happy Easter holiday, batsaye bekuhle babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyi ithi Moya Oyile.
Kulayo Ropa Fazama Dungwe, osibiza ngokuthi Ropa M kwezomculo, usethelela ilizwi lephasika.
Umbiko we-Easter ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi ama-limits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique, yena ukula ezokholo, engu Esmeralda Nyasha, phosela ilizwe kubala lelisizo utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithiwa Munenyasha Jesu, Let's Be Safe, Do Not Drink and Drive. Icompilation yethu iyatholakala ngeMonday kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Pepe ngumfundisi njalo ungumculi wengoma zokholo naye usiphathele ilizwi lephasika.
Ngiyalibingelela egameni lika Jesu, ngilifisela ikhefu elihle le-Easter. Sanqotshelwa. Enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo uBongi Europa M Esmeralda Nyasha lo mfundisi ufana noSiphepha kuhlelo Woza Woza Friday ngithi Kevin Mnandi njalo elingela ngozi kini lonke igama lomu Yesu Jesus Banda
sithandwa senhliziyo yami sithandwa somoya wami thala I'm
Aw kwase kwamnandi suka madoda libele phasika enhle bathu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunathe libuthela amanzi ayikwanele mthokazi omuhle olivubalelisayo nguntungamilinkomo lingayikatshana leyalandela uhlelo lwe-Live Talk.